kumele sibili sinqobe ikwethu khangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkhanjo njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji singathi ukuthi enye into esikhangeleyo yikuthi iSupreme Court nxa iyethula sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho sibona ukuthi kuzaba yinto eyangisayo kakhulu sikhangelele ukuthi kwesinye isikhathi iSupreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho yeSupreme Court igcine esingathi thina yidignity ngesikhiwa ukuthi iSupreme Court iyabe ikhangelelwa ngabantu njengedale elilesisindo kumphakathi.
I-Supreme Court ingavumelana le-High Court ukuthi ayi laphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa liza kwenzani? Singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekulabantu benikhona?
Nxa kungaba njalo kutsho ukuthi kuyabe kumele kube lomhlangano omkhulu owe-Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani ngoba nxa mina ngingakhuluma kathesi ukuthi sizakwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa kuyabe kukuhle ukuthi kube lama-consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenzwe ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu.
Bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla, uthini ngalokho?
Thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umanji uza kuthi yena abe-TPC abafikanga ngesikhathi, kukanti-ke bona abezeka abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TPC bafika ihola lesine lingakatshayi, but bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakatshayi. Yikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission, kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngaphi. So ngibona laba abasoli bandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngaphi isiya ngaphi. Thina esikwaziyo ukuthi abalunga e-Citizens Coalition for Change afika e-nomination court ihola lesine lingakatshayi